iqiniso amagqwetha la ngibona ngani sebeyekela ibhiza laphuma kustable edebe ngapi ngezikhathi icala idebate khona ngibona ngani sebeyekela abathi ngesikhiwa the horse is bolted from the stable ngibona ngani sokuya academic lokupha i-false hope ukuthi bede bethule isikhathi sonke lesi kusuka last year into likhulunywa khathesi sokuzokwasayinwa
ngamanye amazwi baba mafa uthi wena sokuphelile sokusayiniwe awuboni kusiba lenguquko akulandlela amagqwetha la angaphumelela ngayo enkantolo sibone umalaba esuswa esihlalweni ngoba sokufunyanwe ukuthi hayi ukukhethwa kwakhe akukho emthethweni
ngibona ngani bafuna ukupha abantu i-false hope esithi ithembe elingayisilo amagqwetha labantu i-civic society ifuna ukuthi ivungame khonaphani isikhathi into isabe isephalamenti isiya ngapha ebantwini isiyahluzwa ngabantu hayi khona ukuhlala into size yapasiswa yiZANU PF labomonzo lephalamenti lo president wathatha only 12 hours wasayina ngibona ngani sebedliwe isikhathi kodwa ke lokhu kusifundisa ukuthi amagqwetha alomkantsho kafanele ukuthi asebenze le civic society esebenze labantu khonokuyana kusahluzwe eParliament labo bafaka umfudo hathi umuntu sehambe wayagqitshelwa selifuna ukumphanda mina ngedwa mbona ngani ikuzama ukudinga ipublicity le attention izinto vele sezizimbi kasiqaliseni khathesi namba oJohana loChimbiri yibo abantu esingagijima sikhuluma labo ngoba lokho kwezano sokwedlula ngokubona kwami umthetho njengoba lami ngafunda umthetho mbona ngani hayi sebedliwe isikhathi.